Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 kuMfumfu 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu ababili babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe.
Ingomunye olahlekelwe ngumfowabo umfirstborn yangekhaya.
Ubulawa kwesifazana eMnyamandlovu kucaphula abantu abaningi abathi kumele kuvikelwe abesifazana sonke isikhathi.
Kulabantu abaningi abakhontributayo emfendeyana.
Ukansila wedonsa esilobela uthi abantu sebekwazi kakhulu umkhuhlane weCOVID-19.
Sisavule isolokhozi sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele.
Sizahlaziya ukubulawa kwabesifazana abajadileyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude.
Sizalethulela njalo ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose amakhulu ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,636 asebebulewe umkhuhlane weCOVID-19. Bangathi kwabedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 132,000 asebabanjwa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 125,000 sebephephe kumkhuhlane lo. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebejove okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula izigidi ezimbili 2.4 million Leon sebejovwe okwesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibona ukuba kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 238 million asebehlolwe batholakala beleCOVID-19, kwaphupha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.8 million asebejovwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula amabhiliyoni ayisithupha 6.4 billion. Akusizwe ukuthi abantu kobulawa abaxoxelo ezachisa sibanda bathini ngomkhuhlane weCOVID-19.
Mina igama nginguwanda, abanye bangazi nginguthando Nkomazana.
Yebo Nkomazana. Sihlangana nawe lapha-ke silokhu sibhotabhota la siyi-Studio 7.
Okay.
Sibona-ke ukuthi kwenzakalani ngomkhuhlane we-coronavirus. Wahlatshwa yini?
Mina ngahle ngaba ngokuqala esizibeni kuzokuthiwa hhayi sokuvuleka ukuthi abantu bonke ordinary people sebengahlaba. Ngase ngahlaba lakunapho ngathi ngisiya ngisenza umsebenzi wami hamba ngomsebenzi ngathola behlaba esithi council esithi ho. Ngase ngayenza umsebenzi ngaphuma lapho ngahle ngajoyina ilayini ngahlaba.
So wahlatshwa zombili?
Sengahlatshwa vele ngezombili.
Uzwani emzimbeni?
Ngiqine okomntulwane onathi umuthi weqolo. Ingomunye olahlekelwe ngumfowabo umfirstborn yangekhaya mhlaka 7 July usithile wayeadmithwe lapha eTongrove Hospital.
Wesizwana?
Yena waphungua etown, wakholapsa nje etown, kodwa hhayi sakwanisa ukuthi simthwalele empilo. Abafika empilo ngale bamtesta bathole ukuthi hhayi upositive. Basekusithi hhayi kayi-admithwa-ke eTongrove.
Kuba lobunzima okunganani umfoni sesibhedle zobuhlungu wawusenesa ukumbona mba ungenelisi?
Yeyi ndoda, angaze ngikubone okunjeyani. Ngangisesaba kodwa ngathi sibindi ngibeletha. Ngangingomunye wangikhona owayehambe siyambona emphathele ukudla ke sithiye ngewindi.
Umbona umlunguza ngewindi?
Simlunguza ngewindi, sikhatshana sihlaye i-distancing, social distancing. Yike ngubone khona
elele embhedeni.
Elele embhedeni.
Bamthathela ukudla bayemnika.
Bamthathela ukudla bethi bayamnika. Kukhanya kumehlula futhi lokudla khona ngale. Amanesi bathi baye bazasala bemncedisa. Unfortunately, ngelanga lesi-8 sezokuthiwa hhayi sokwehlulile.
Mnumzana umani igama?
Mina ngitawanta kaseke.
Tawanta kaseke, nyakubona lapha-ke uyabhotabhota kwenzakalani, wenzela empilweni?
Hayi mina ngisomagetsi ngiza ngamagetsi.
Kwahlatshwa yini wena?
Hayi kwamanje angahlatshwa.
Ukhala ukuthi uzahlatshwa nini? Kumbe yesaba ngilonga sozihlatshwa lawo.
Hayi ngizahlatshwa, ngizahlatshwa.
Awesabi kodwa.
Hayi, hayi,
ngizahlatshwa. Abahlatshwe bathini bona?
Hayi abahlatshwe bathi khona nje uright.
Suka wabona umuntu ogula umkhuhlane lo?
So far angamboni.
Akwamboni?
Hayi angamboni.
Kodwa ufile uyezwa kuphela?
Ngiyikuzwa kuphela.
Akwamboni ogula ngawumboni unjani?
Hayi angamboni.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa labanye abantu kobulawayo ngomkhuhlane we-COVID-19. Lingakhohlwa ukuthi silethulela indaba ezinje enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu. Clifford Phiri owabulala umkakhe uMaggie Ndlovu eplazini leWoodcroft eNyamandlovu ngoMpandula ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Amapholisa athi uPhiri odabuka eNyathi wabulala uMandlovu ecabangela ukuba usedandana lenye indoda. Athi uPhiri wamtshaya ngogodo wamephula amathambo amaningi engakaphoseli isidumbu sakhe emgodini omdala. Wabanjwa ngabantu bamusa emapholiseni. Ngosuku ebotshiwe wahanjiswa lapho ayehlala khona loMandlovu nalapho waphosela khona isidumbu sakhe. Wakuxokozela okumangalisayo ngalelo langa abantu befuna ukumsusela amanqa besithi wayencediswa ngesinye isakhamuzi.
Bacatshanga ukuthi kumngane wakho ngkwenye ungamisplace inkulumo uthe wawuhamba laye wawuhamba laye mani wawuhamba laye ungaphikisi ukuthi wawuhamba laye wahamba wanatha la inkengo ungaphikisi wayihamba laye wamesaba kodwa manje kathi indaba emisplace istatement wayihamba laye wamesaba.
Abantu abaningi bayakhala ngesehlakalo lesi besithi uPhiri wenza ihlazo. Umnumzana Mabuto Sithole ngomunye wabo.
Imfa ka dadewethu lo wabhubhaye kuba ngubaba uPhiri laphana. Ngathi akhangela mina kula bantu abaningi abakhontributhayo emfeni leyana. Ngoba nxa ngithi ngiyalandela, ngayilandela silo kakhulu indaba leyana yokuthini ukhanyakala lapha esiwa khona wagada itruck. Itruck yona leyo waqalisa ukulwa etruckini. Kuyona le itruck yona leyo waqalisa ukulwa khona. Ngakwe ukuthi yena unikazwe itruck kumbe udriver wetruck lo wathatha amanyathelo. Ngakunikazwe kwenzakali. Ngakaze angasijiye. Lo dadwethu ngakazanga sijika buhlungu kanje. So njengomphakathi la siyanqusubana ngasiyasukuma nxa sibona iviolence eyenzakalayo nje kumbe next door kumbe emzini wakho sukuma uthathe inyathelo masinyane kungakayenzakali imva.
Umnumzana sikhumbuzo mlalazi ulombono ofanayo.
Njengamadoda kube kumele ube security kakhulu uma usunomuntu ongumama noma abantu bakho. You have to be security uma eseduzane nawe. I feel comfortable and safer around you.
Ngambe kuzwa yini ukuba abantu babulale amakhosikazi abo? Siqhubeka ngodaba lolu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Umtshutshisi omkhulu welizwe leZimbabwe uMnumzana Kumirai Wotsi uthi uhulumende uzabopha abantu bonke abathenga bethengisa imali ongekho emthethweni. Uthi abantu laba benza kungathengeki kahle imali emkambo wezimali ngoba selithengiswa ngemali ephezulu idola leZimbabwe emkambo wensitha lapho elibiza khona amadola amakhulu 200 kudola le elinye lakwaleMelika. Emkambo kahulumende idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe angamachumi ayisifica mina mibili lanhlanu 85. Kusanda kuvezwa amagama abantu okuthiwa bathenga bethengisa santando amadola kweleZimbabwe. Abasanda kuvezwa amagama emphakathini kabasavunyelwa ukuthenga imali njalo lokusebenzisa umakhalekhukhwini okweminyaka embalwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lonkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo.
Osikhatheleni babayenza izinto zikhwele. Every time nxa irate ingakhwela ku-black market kuwosikhatheleni, yikho kuyabe sokusenza ukuthi le mali ezitolo lapho esithenga khona izimpahla okunjengokokudla yonke into nje siyithengayo ibe sisuke siba le ntengo ephezulu. So mna mbonani nxa uhulumende bengabotshwa, maybe kungaba ngcono iZimbabwean currency esingathi i-RTGS dollar isingahlala ime one ndawo ibe stable ingabi lokhu ikhwelakhwela ngoba osiphatheleni yibo abayenza ukuthi nxa every time bona bekhweza ama-rate kusuka kube lokukhwela kwezinto futhi ezitolo. And sesikhangela khathesi ukuthi i-RTGS dollar versus i-American dollar. I-1 US dollar nxa uhamba emkamba omnyama emkambeni wangaphandle wakwesiphatheleni. Baya besithi i-1 dollar nxa uphethe ama-bond eSandland. I-1 dollar uyabe uthola imali engange-140 bond. But nxa sokuyi-RTGS usenza ama-transfer, i-1 dollar baya besithi 170 RTGS. Okuyikuthi kungaba ngumbono okuhle nxa bengabotsha, kungabi khona i-corruption yamapholisa yokuthi bayabotsha badize baphinde baphume.
Unkosazana Pretty Mpofu ngothenga edengisa impahla kobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Liberal Market Solutions.
Abantu abathengisa izimali zangaphandle kwelizwe emgwaqweni, izisebenzi nje, izithunywa, gabalani lokuthi imali yakho nayisizwa ngapha. Ukubabopha akuncedi lutho, ngoba abanikazi bemali bacatshile. Ngibona ngathi mina yobudlalisa isikhathi. Ugono wakwenza kwakwenzakala ukuthi abaningi babotshwa, kodwa akungitshintshanga lutho. Ukuguqula ukulungiswa kwemali lapha elizweni ikuntshintsha imithetho eqondane lebhenki enkulu yeZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezomnotho besixoxa laye eseHarare. Kusenjalo, abantu abaningi ebulenjini bokuxhumana bathukuthele kulandela okwenziwe ngumnumzana George Kubabantanga, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali zelizwe. Uphume kumabonakude esithi uzanika imali eningi okwamagama obecula ngesikhathi ethakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eHarare. Kubikwa ukuba uGubamatanga laye unikwe imali eningi yokuyabukela iqembu lenguqu alithakazelelayo ele-Arsenal eBritane. UGubamatanga utshele iphephandaba leThe Standard ukuba wenze idili elikhulu ngoba unemali eningi njalo inkomo zidlana uboya epulazini lakhe. Uthi kuqondile ukuba azikholisele loba ilizwe libhekane lokusilela kwemali lokunye. Abanye abantu ebulenjini bokuxhumana bathi kumele ajiye umsebenzi ngoba wenze okuyangise ilizwe leZimbabwe elabantu abathwele amagabha avuzayo ngenxa yomnotho ongathuthuki ngemfanelo. Kasenelisanga ukukhuluma laye uGubamatanga. Wezemaphandleni namhla siqoqa lomnumzana Willard Moyo, ukansila wedonsa esilobela.
I-COVID-19 ikona Dube, ikona sibili, asingeke silalise inkophe sithi thina isiphelile njengobana inamba zangkhona engani ziyadeda lezi nsuku. Kodwa ke hayi, lokho sisavule i-solo cause, sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele.
Bakhona abantu yini abajova amajekiseni atshiyeneyo khonapho?
Lokho esibakhuthaza njalo ukuthi bahlatshwe. Iviki liphelele ngihambe ngayacela eZibagwe Rural District Council ukuthi bake bangikhiphele i-mobile clinic ibuye izohlaba abantu nje business center kuma-GPs. Hayi, bangilalela shuwa babuya bafika babahlaba abantu. Abaningi kakhulu, abanye babeswela ama-second dose, abanye beswela ama-first dose. Hayi, babahlaba sibili. Kutshengisela ukuthi abantu sebezwisisa ukuthi COVID is real.
Ye, kuba khonapho baba Moyo.
Ikhona sibili. Laloba sisazi ukuthi i-government yethu ayikazi izokutesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khonapho. Ama-test esiwaziwa siwazi emaradiyoni angathi ba-testa ngaphi kumbe ba-testa edrobheni angikwazi. Lapha nje idonsa yonke nje khonapha, hhayi angaze ngibone bezothesta la. So siphila ngokwesaba ukuthi hhayi ole flu olomvimbano okhwehlelayo la yazinanzelele, ageze izandla kakhulu, avale lo mlomo lamakhala. Ya, i-COVID asingeke sithi ayikho Dube, ikhona sibe.
Wezemaphandleni namhla besixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukhansela wedonsa esilobela. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukholo lwesiRoma wathunjwa ngamalocatsha kwele mali ngomnyaka ka-2017 usekhululwe. Lokhu kwethulwe ngumsakazo we-Voice of America. Abantu kwele Melika bakhangelelwe ukuba bazananza usuku lwabantu abadabuka eMelika olwe-Indigenous People's Day ngoMvulo ngesikhathi kunanzwa ikhefu le-Columbus Day. Abadabuka eMelika kabalinanzi ilanga le-Columbus Day elincoma imisebenzi kaChristopher Columbus. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngoClifford Phiri owethiswa icala lokubulala umkakhe uMegan Ndlovu eNyamandlovu. UPhiri okwamanje umelele ukuthoniswa icala leli emthethwandaba. Sixoxela unkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mnumzana Busani Mbusontini olandela ezamasiko.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude ngoba umntwana lwana ubekibo umkhwenyana nguye bengoye kuza owaye ezosebenza. But abadala bebelokhu bewabona ama-signs and symptoms, belokhu bethi anti uyakwazi ugogo wangeza ugogo wakhe ekhulume esithi ngamtshela uMandlo ngathi anti uyakwazi ukuthi umkakho uvele uyatshaya. Kambe ukhona umuntu osengaklasifaka ngokuthi uthi uyatshaya ngani uthi utshaya amabele etshaya umuntu?
Kunzima
esigabeni kumele-ke sibe konkhwe ngumkhwenyana. Kudala okwakuvele kuthiwa uzababona abanewethu. Abanewabo bomntwana la isigaba sonke seNyama Ndlovu besingesibanewabo bomntwana lwana bekumele bammele umntwana lwana. Abantu beNyama Ndlovu, they let that girl down. Kwakungamelanga kwenzakale lokhu, kwakumele umfana lowana bamdiscipline before it gets too late, kumbe bambambe bamsemapholiseni ngoba kuthabe kuhlala kusenzakala. Ama-communities ethu singawayekele sonakala so. Umkhwenyana ubusithi ungamfice tshaya udadewenu, noma engaso dadewenu engumntwana wesigabeni wathathwa ngumuntu, umfice tshaywa ngulowo muntu. Abafana babethima apho bambamba umkhwenyana bamkatse bamkatse ukuthi vele esabe loba sebebodwa. But people were not doing that. Umalumakhe lo undoda lo uthiwa ngubani ubaba lo ungwenya, ungwenya ebukele umntwana esetshaywa sokule trail yegazi, kodwa asuke lapha emzini wakhe ayengena engubeni alahle. Our communities sezonakela, ngifuna ukuqamba amanga. Konakele elizweni lapho, ikonakala sibili lokho complete. Esikhathi sokuthi ahlabe umkhosi abiza abantu bazoncedisa nxa emesaba umkhwenyana, abiza abantu bamncedisa. Yena uyaqonda emzini wakhe, uyangena endlini uyalala, uzamelela ukuthi ezwe kusasa sokuthi umntwana akabonakali. Yena ebonile i-trail yegazi, umuntu atshaya umntwana akhiphe igazi emehlweni akho, and uyekele nje baqhubeke behamba bobabili ithi bayakuyalala bobabili.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Mankonjeni. Ubambe khonapho-ke ungayikhatshana. Sizubaba untini, ungathini ngakhonokhu okhulunywa ngumankonjeni?
Sase esintwini babenxabelayo emtshadweni bethi mntanami engazaba utshaya umkhwenyana, yenza lokhu lalokhu lalokhu. Vele umntwana oyinkazana wayetshela ukuthi ungaze kwenzakaleni emtshadweni wakho kumele ubekezile. So isintu esisikhathi lapho okuba le ngozi khonakhonapho. Kwesikhathi babaduke ungabona umuntu okuthiwa ulolaka ekhaya esintwini ezokuthi hawu bani ulolaka, yebo bani ulolaka. But kokuyana yikho kuvumela umuntu ukuthi enze into ezingalangqondo ngoba umuntu sezathi vele bade ndolaka usezatshaya. Kwesikhathi engxa ubaba lo uthe tshaya kube yingozi kambulayo. Kwesikhathi engxenye befuna ukutshaya njengehlala yenza behlala yenza, kodwa ngalesi sikhathi umbudobha into engayisiyo watshaya ngento engayisiyo, then wasezama ukuthi evale ingozi zisiyajikele lapho ajikela khona. But hhayi, yinto embi kakhulu le yenzakalayo. Ungabona umuntu etshaya umkakhe kumbe etshaya umntwana, lingabukeli ngoba ngelinye ilanga kuzoba ingozi enkulu.
Mankonjeni, pho-ke nxa sukhangela kuya phambili kumele kwenziweni Mankonjeni?
Mina linto ingifundisa ukuthi isiko lethu okwakuqala bona ami sokufikile esikhathini sokuthi ke sizame ukulikhangela silitshintshe. Ingoma yethu leyo ukuthi nxa sitshadisa sithi angakutshaya ubekezele kwathini, hayi mbona ami sokumele sikutshintshe. Kudala umfazi kwakuthiwa ngitsho la sibisa ngenduku, wayengatshawa ngenduku, wayetshawa ngomqwayi le bhanti two kuphela akubulali. Manje khathesi ubaba lo waphethe emgwazini umama lwa, wamtshaya ngenkalakatha yobhudo of which ayisomqwayi, sokulubhudo amfazi ngowesintwana katshawa ngogodi. Into okumele siyenze ukutshintsha amasiko ethu, asifundiseni abantu abethu abangamankazana ukuthi ahle abone ama-indicators emuntwini. Ulaka lalo ludikhodeda lulingani, lukhona ulaka lokudabuka nithi lolaka, kodwa uyazikhuza ulakho vele ukuthi azibone lethu ukuthi hayi, ngingalimaza umkami, ngingalimaza umntanami, ngingeke ngimfake isandla ngoba ngilolaka ngizondile. Ungabona umuntu engekho njalo, uvele funda ukuthi ufunde ama-indicators. Ungabona sokufika ebangeni lokuthi ubona ngani usele ngozi yokuthi angabulala mbuza kubulala. Thiyani bantwana abangamankazana, izalukazi zazala zahawula, thiya ubhinya, uyekele ukububekezelela ubhinya, uhambe uyedinga indoda ezakuthanda ikulondolozela impilo yakho, yesaba ukufa kwakho ibone ukulahlekelwa nxa icabanga ukuthi ngafelwa nkosikazi wami.
Sima lapha namhla kudlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafuzo le ingcwethi kwezamasiko yesintu lomnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezamasiko. Ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko wesenziwe manje lo baba mkhulu babelobola usenzi.
Sesizwe okwamanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo zihloze inkosi ezithandekileyo kulo njalo uhlelo lwethu olokuvuselela umoya, njengoba ke ngihlala ngisho ukubana balutshwana abantu abangaphakamisa izandla bavume ukubana imphefumulo yabo yonwabile ihleli kahle. Imphefumulo yabantu ihlala ingathi idangele iwile ngenxa yodubo lenhlupho lemikhumbulo lemicabango yalokhu okusihanqileyo. Siyakhumbula ukubana sigcine sibala kuleyana isonto sibala encwadini yezenzo imisebenzi yabapostoli chapter 7 ivesi lingi lika 57 siya ku 58, lapho esikhulume khona ukuvalwa kwendlebe abantu bengafuni ukulalela iqiniso. Nxa uzuvale indlebe wayekela ukulalela, kulula ukubana le nhliziyo yakho ilahleke. Kuthiwa bamkhanda ngamatshe. Yebo kambe singatsho amatshe sibili ilitshe elitholakala egangeni sithi bamkhanda ngawo lawo matshe. Kodwa likhona elinye ilitshe esikhanda ngalo abantu. Ilitshe lelo lisukela enhlizweni yethu libe selibonakala ngezenzo langenkulumo. Abaningi sithwele amatshe sikhanda abantu abalungile. Sibakhanda ngenkulumo zethu ezingakhiyo. Umuntu abangcono kulawe elesipho esithize uyamzondela. Inhliziyo yakho idinge ilitshe umkhande ngalo. Emphakathini kunenge esikuzwayo kukhulunywa ngabantu, kambe inkulumo zethu kasiyo matshe akhanda imphefumulo ezithuleleyo, imphefumulo eyenza ukulungana. Kambe namhlanje inkulumo kathi uzikhuluma bangasizimbokodo ezokukhanda abanye abantu ukuthi uyazuzana kulokho ngidinganiswele. Abantwana bathwalela abazali babakhanda ngamatshe ngoba kabafuna ukukhuzwa, kabafuna ukulalela. Obaba bakhanda umkabo ngamatshe asuke enhlizweni zabo, umuntu ethi ngiyamqondisa akhohlwe ukuthi laye engxenye ufuna ukuqondiswa. Emsebenzini abantu bathwele amatshe bayakhandana bafuna omunye umuntu afe. Lanxa engasoze afe okokuyalahlwa, kodwa uzwa ubuhlungu obufana lalobo uzwe umuntu ethi aya waze wangibulala. Nxa wenze umenzele ulutho olubi, inkomo zingadla emasimini abantu sebekhulumisana umuzwe ethi zingibulele. Engafanga ukufa lokhu kokungcwatshwa, kodwa isithi ngaphakathi uzwa ubuhlungu kakhulu. Amatshe la esikhanda ngawo abanye sithini ngawo? Ilanga liyaphuma liyatshona kuyahlwa kuse. Abantu baphathekile bakhanda abanye ngamatshe, kodwa amatshe lana esephenduka esesiza kuye lowo maphosa ilitshe kuqala uyamuzwe sekhale ehlaba umkhosi, maye abantu bangisukela. Asifunde nini ukuthi indaba yokuvala indlebe le lokukhandana ngamatshe kayisiyo ndlela kaNkulunkulu, akusiyo ndlela yothando, indlela kaSathane, inyoka endala, umqambi manga, umnini wakho konke okungalungi. Kasikhangele imilomo yethu lenhliziyo zethu singakakhulumi ukuthi kambe kasiphosi imbodo zokukhanda abanye. Asikhulekele Thixo Nkulunkulu olungileyo, sifundise ukwazi ukukhetha inkulumo zethu zingabi ngamatshe okukhanda abanye.
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingalitshona njani mthwakazo omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayikhobe. Namhla sixoxa lo Joy Rukanza Kanza, umhlabeleli ovela koBulawayo ngoNtuthu ziyathunqa. Sixoxa ngengoma yakhe entsha ephansi kwesihloko esithi Queendom. Sikhangela njalo usuku lweInternational Day of the Girl Child olunanzwa mnyaka yonke mhla ka 11 Mfumfu. Okwamanje wothi ngilishayela ingoma ka Joy uQueendom. Yamuzu Joy uthi all my ladies, my ladies, my ladies, be woke right now. Ingoma ka Joy uthi Queendom. Joy, ngiyakwamukela kuhlelo njani sisona?
Ngiyaphila, unjani?
Hayi, ngiyaphila, ngiyaphila. Sihlelo omningi ngale ngoma.
Ingoma le yingoma engayibhalayo, I think last year, sasitshona sisizwa kuma-social media kuze kuthiwa lo mfazi osebulewe. Angathi kwinokwenza ukuthi abantu, because of lockdown, beqalise ukushaya abafazi. It happened around the time lapho engangisenza khona i-music yami. Ngasengithi, okay, what is the best way in which I can send my messages out there around izinto that have to do with abafazi and specifically like gender-based violence. It's available on Spotify, Apple Music, YouTube Music, like my radio, I've been calling, my TV, I've been on Twitter. You can follow me on my social platforms. I'm on Facebook, I'm on Instagram, I'm on Twitter. I'm on Instagram, I'm on Joy Rukanza.
Kuba lingxoxo Joy, ufisa ukuthinta udaba losuku lweInternational Day of the Girl Child. Ngoba ingoma ijonge ukuthakazelela abantu abesifazane. So bengicela ukukhosela amazwi akho okugcina yibo amantombazana wonke emhlabeni.
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngikhuthaze wonke amantombazane ukuthi nxa kulento ofisa ukuyenza empilweni ungesabeli khatshana. Ngithanda ukusebenzisa mina as an example, umntwana wePhumla South, and my journey was really, really tough because of all these challenges that engangwa face as a man. Each and every time I face the challenge, anshona ngikhumbula ukuthi ngile end goal. Academics were the reason why I left Zimbabwe and I went to pursue some amazing opportunities in America. And you know, I'm able to do certain things right now because of that perseverance, because of that hard work. So I'd like to appeal wonke amantombazane ukuthi no matter what sphere you are talented in, do not be fearful.
I'm gonna sing the hook for Queendom. It's simple. The chorus is like, oh my ladies, my ladies, my ladies, be walk right now. Hey, hey, it's my Queendom. Don't you dim my light. Ooh, ooh, in my Queendom, you don't dim my light. Hey, ooh.
Ayizulukanda masithanda ukubonga uJoy Rukanza ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwana lokwamhla sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela usuku lwe International Day of the Girl Child. Igama nguMaikove, wothi ngilishe lilalela ingoma eka Joy uQueendom. Bye bye.
You're down in the trenches, Mr. Remora. Now don't you worry.
Kuba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje, Oliver Lesayo ngoKeeps Dube.